Yebo, ngiyabingelela. Mina ngusikhulekile Amelia Bhoboza Sibanda. Ngizalwa eMbakwe, phakathi laphakathi kweMbakwe leMpandeni. Okwakathesi sathutha eMpandeni sokudala ngama-90s. Sayahlala eDomodema Plumtree. Ngase ngithenga indlu yakhe Plumtree. Ngase ngibona ukuthi ePlumtree, esigabeni sePlumtree, kulabantwana abaningi abangama-dropout esikolweni. Njalo kulabantwana abaningi abangayi esikolweni, abantwana abancane. Ngabona ukuthi kungcono ngiyakhe isikolo ukuze abantwana laba bethole indawo yokufundela.
Uhlelo lolu olwenzayo uluqhuba lobani? Njalo umsebenzi esingathiyo njengokwakha ngokwakho wenziwa mbani? Bathola yini inzuzo kumbe ikuzifunela?
Isikolo ngiziyakhela ngedwa. Ngilabo bilida ababeyakha. Baqeda ukwakha ngiyababhadala. Siyayenzelana ikhoteshini, sivumelane. Ma ngiyadinga abantu ekhaya abayazobhilida bengilayele ukuthi abamthembayo ngumuphi. Abenza i-roofing, ngathola ama-roofing quotation. Ngahamba-ke ngayathenga amaplanka eMutare. Ngabe ngizithengela ngedwa, ngahambisa ekhampanini e-roofing eBulawayo. Yakhanda-ke behlanganisa amaplanka, ngathenga i-material. Basebethwala-ke babuya bazofaka-ke i-roofing. Ukuplasta ngabiza abantu abami from eSouth Africa, babuya bazoplasta bapenda. Ngahamba ekhaya ngazithengela amapenda, ngachuza ikhala yami-ke engiyithandileyo. Njalo siyancedisana lo mphakathi khonaphana esigabeni, abanye nje ukuthi bebengikhangelela ukuthi kuhamba njani. Abasebenza khona phana ngiyabe ngibathuma nje, abanye be-driver bedlula khona, abanye be-walker besiya khona besiyakhangela ukuthi kwenzakalani, bebe sebenikeza ama-update.
Kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo? Kuyini owasukubonile njalo ubone ngani kuzaletha umahluko?
Uhlelo lolu mina ngilubona ukuthi lunganceda intsha kakhulu, ikakhulu abafana namantombazane abasakhulayo. Abanye iningi labo bazithola sebesesimeni sokuthi sebezithwele besesebancane, njalo ma sebesuka laphana babe ngasakwazi ukuthi benze njani. Abantu abasebenza ePlumtree Council laphana ngakhulumisana labo, basebesithi into engani iyashoda indawo ngiyabantwana abancane, like i-preschool. Then-ke yikho ngase ngisungula-ke ukuthi ngiyenze i-preschool. Ma yonke into ingihambele kahle ngesifiso sami, ngifisa ukuthi ngiyenze i-preschool le esiyakhiwe. Kube i-preschool eyabantwana abancane, abalabo bazali babo ma-dropout esikolweni. Beletha abantwana esikolweni ekuseni bazofunda, bachayise ngabo-4, then abomama babo labo baba bese bebuya bezofunda-ke ntambama i-night school eyabantu aba-local khonaphana, ukuyenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla. Omunye nomunye uyabuya le-talent lakhe, bese sincedisana. Mina sengithenga amathuluzi abe sidingeka lapho, ngoba into eqakathekileyo, abanye baningi abalama-skills amaningi kodwa-ke ngalamathuluzi. Then laphana bese siyenza njani? Siyenza i-sale, sesithengisa izinto zethu. Bethola imali, then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto, okufana like let me say imitshina eyokuthunga kumbe imitshina yamajesi, kumbe izinto zokubaza. Njalo le ndawo leya ile space esiningi, ngacela i-council ukuthi bengifakele one side. Bayafaka one side, then ma polo sesiqhubeka ngingasala ma-expenses amaningi, sengiyakha-ke i-primary on the other side. So kuyabe sokuyi-primary preschool to grade 7. Ngoba kwesinye isikhathi siyathumela abantwana behambe befunda emakathana, kodwa ngenxa yokuthi bafunda kathana, indawo abayijwayelanga labantu ababajwayelanga, kuyabenza bebuyele emuva. So yikho ngabona kungcono ukuthi sithuthukisane, sivuse isigaba sakithi. Ngifisa ukuthi kuqhatshwe abantu belokhali abantwana beplumpt khona phana kungani nje siyaba ngumdeni nje sibambane sifundisane njalo into engihluphayo kakhulu kathesi ukuthi kulabantu abaningi abangilandayo befisa ukuthi sibambisane kodwa ke ngeshwa ngabantu abavela kathana abavela kubo Harare Masingo Dombostaba engingabaziyo mina bengifisa ukuthi sengathi singabambana labantu besigaba
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sikhululekile Emelia Bhokoza Sibanda owePlumtree ebesixoxa layo ekhonapha eMelika.